thina njengebandla elophawu olulithanga okuthiwa yi-CCC ekhokhelwa ngubaba u-advocate Nelson Chamisa ekulungiseleleni ukuthi siye kukhetho lolo oluzayo ngempela viki kudala salungisela kodwa udubu esesilubona ukuthi sonke siyazi izulukandaba ukuthi izeki ivele iluhlangothi lebandla lezani so bazama ubuqili ngendlela zonke lizwile ukuthi bathe bona uma sebe print ama ballot papers kabasoze bafake uPaulo toluluthanga ngoba vele umthetho uthi wona kaba banjwa ngenkani ukuthi benze ama ballot papers esithi ngesilungu akhaladi lana alombali ekhanayo ukuthi amabandla avotelwayo asebenzisa mbala bani kodwa kakusethusi khonoku ngokuthi uZulu wakuleli luzi usevungamile njalo useyitshelile izano wayitshengisa njalo ukuthi sebeqathele ukuthi bona basebenzela inyoni njengeganga izano isifikise abantwana baseZimbabwe lapho abahamba besithi bayemasimini ibalimisa insimu zenyama thina zizalwane zakuleli lizwe singelazintsha.
Siyabona ukubana uluhlu lwabavoti i-voters roll lukhanya lungahlelwanga kuhle okubangele ukuba izekhi izexotshe ezinye iziphathamandla zayo ngendaba yoluhlu lolu. Manje lina lithini njengebandla aliboni na ukubana kuzaba lokusetshenziswa kwe-voters roll ukuthi liqilibezelwe?
Ivele i-voters roll yiso ngezinye zezikhali ezisetshenziswa ngabahulu ukuqamasela abantu bezana. Yiso isikhali abasisebenzayo kusukela ngo-1980 lanamhlanje. Kodwa into ekhona ukuthi sonke siyazi ukuthi kule ngcitshi ezicubungulayo i-voters roll ukuthi zibone lapho kulezi khewu khona lalapho kulokuqila khona. Kodwa into nansi. Ukhetho lolu esizalwenza kuyanga impela viki isitshengiso eZimbabwe nomhlaba wonke jikelele ukuthi sesifikile ukuthi nxa sesisiya kukhetho onguye okumele akhethe inkokheli azifunayo nguZulu ngoba abanikazi bakahulumende nguZulu. So thina esikwaziyo lesikuthenjiswe nguZulu lalapho esihamba khona uZulu uzimisele ukuthi eqede ukuvota uzadlala khonapho avotele khona lapho kuzavuka khona ngazani kulingani kulo dubo dubo bazagijima izalwane zaseZimbabwe silungise ngoba ngalesi sikhathi lolu khetho asakhangelelanga ukuthi ungolukabani sesikhangelele ukuthi silungise ikusasa yezizalwane eziyibo ezizabusa phambili kulokuthi sibachiye bephakathi kwegodi okulodaka okuthi bangeke basikhiphe.